kakhulu babadube linile kumalanga amathathu edluleyo lakhathi sengikhuluma iyezu ngani liyasukuma abantu balethemba lokuthi ayi nxa kungaba nje ujenyara wonke bangathola kakhulukazi labo abalime ibele kumbe unyawuthi labana babeqale balima umumbu ngendlela yokuthi vele abantu bakithi vele bayawuthanda umumbu hayi ulimele umumbu kodwa labana abalima unyawuthi kusasele ukuthi leleli izulu elikhona elincane bale hope bayathemba ukuthi bangathola okungani
kambe ithemba labo livela ngapho kwankhona
livele kuthini vele awusozukwazi ukuthi uhlanyele kumbe uyekele so nxa bebona iyezi baphonga ukuthi mhlawumbe unkulunkulu usikhangele lo nyaka wasihlekelela mana sihlanyele loba singazi ukuthi kusasa kuzavuka kunjani sebewujayele phela umango lo sebekujayele futhi lobuhlungu bokusela izulu kodwa into ekhona yokuthi ngeza ke bekele ukufaka ikhuba phansi
inyawuthi lamabele ubona ngazani kuhamba njani khathesi khonapho
vele lasekuqaleni kuyaphuza ukoma so umuntu olima amabele lo nyawuthi nxa ungamqathanisa lomuntu olima umumbu uthola okungconywana lwana olima umumbu kuhle kutshe ngoba umumbu ufuna amanzi amaningi kodwa unyawuthi lamabele kuyamelana lokoma yikho vele sixwayisa ngafarmers akithi ukuthi a-a ake litshiyane lo mumbu lo yebo umnandi kodwa thiyenani lawo sike sigijimise ini ibele lo nyawuthi abantu unyawuthi lamabele bathi khona kunzima nxa usufuniye laphana usubhula akubajabulisi bathanduma kuyakhathaza kodwa yilo-ke phela ibele elingasiza umphakathi
kodwa kudliwa kanganani khonokho okhuluma ngakho
inyoni ngikhuluma sovele abanye sevele sebekala bathi sebebone inyoni eziningi so sebezimisele ukuthi loba kanjani sizozixotsha inyoni lezi ngoba vele inyoni ziyabakhathaza futhi abantu bakithi ngapho
kodwa kudala siyakwazi ukuthi inyoni lezo zazidliwa phela indaba bengazithi bezidle
kunzima Dube ukuthi inyoni ezingaka phela ngikhuluma ngenyoni eziningi so ukuthi uzithiye uzibambe hayi kunzima kodwa kule ndlela-ke Dube esiyifundisa abalimi ngapha lathi esiyikophe ematoporisage but balutshwana ama-farmers aseyithethe indlela yangikhona